Izakhamizi esiqoqelazo zithi labo abachapha ingcwelo okungekho emthethweni bagoqele izizalwane zakuleli ezivelele emazweni abalisele eSouth Africa lapho leli gciwane elihlasele khona kanye leBotswana. Ukuvalwa kwengcwelo ebalisa iBedbridge, Mlambapele kanye lePlumtree sekudala ukuthi iningi lintshungubale lapho lisiya kumbe livela kulawa mazwe. UMnumzana Gerard Mleya isakhamuzi seludumbe eBedbridge uthi ukuvalwa komngcele sekudala ukuthi abantu abavela kwele South Africa bechaphe umfula oluMpopo ngokungekho emthethweni okulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus.
Ngizwala kwesahle ngalo kule mifula ngabe kuloLimpopo atho kulabantu alokhe bechapha umfula kule ndaweni engavunyelwa khona njengoba iboda livaliwe. Abantu abasegoli abafuna ukuphenduka ekhaya bachapha khona phana emifuleni. Ungavika emfuleni vele ugcwele abantu, abantu ababuya ngapha semakhaya ababuyela egoli chapha khona phana. Impahla abafuna ukuyithenga impahla emesina bachapha khona phana. Labantu into ezinjalo akula testing, akulani enzakalayo. Imovement yakhona emfuleni iningi kakhulu.
UMnumzana Field Marshal Ndlovu oyisakhamuzi eMlambapele lapho kulomngcele ohlanganisele eZimbabwe leBotswana uthi kuyadinga ukuthi kube lohlelo lokuhlola uzulu emaphandleni ngobunengi ukuze kubonakale labo abaphethe leli gciwane.
Thina siyokuyethuka kakhulu ngabantu labo abaphongekelwa nje bebuya bevela kwamanye amazwe afanana labo-South Africa labo-Botswana. Kula muntu obhode ekhangela ukuthi ngabe uhulumende uyasifakela amapholisa kumbe bona lawo amapholisa esigaba ehambe ekhangela mizi by mizi ukuthi khona be-test ukuthi abantu bagula labo abavela e-South Africa lathi si-test ukuthi sise-right yini. Ngoba vela sila le lalapho esi-testwa khona i-corona ngapha eGwanda South emakhaya.
Amazwi akhe agcizelelwe nguMnumzana Butholeze Dlamini oyisakhamuzi seGuyu othi kuyadingeka ukuthi kulandelwe umthetho ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwaleli gciwane emaphandleni.
Ingozi sibile ngaba khona ukuthi imingcwele yethu iyavuza ayigcinwa ngendlela efaneleyo okuyikho kuzafaka izakhamizi engozini enkulu kakhulu ukubana zigcine zithethe umkhuhlane wona lowo owe-COVID-19. Ngoba abantu lokho bephuma bengena elizweni, bephuma bengena, abantu kababuye ngebhoda bahlolwe benze right.
UMnumzana Ngqabutho Ndlovu uthi indlala ekhona emakhaya yiyofuqa uzulu ukuthi ayeqe ingcele ngokungekho emthethweni ngoba iningi lingavunanga lutho emasimini.
Yona indaba yomkhuhlane lo we-COVID-19 lo izasitshiya kachana. Ngoba siyananzelela ukuthi amabhoda avaliwe kodwa abantu bayabuya ekhaya, abantu bayachapha bayagijeka eMzansi. Sinanzelela ukuthi okwenza abantu bahambe up and down nge-border jumping kungenxa yendlala. Indlala yesihluphayo kakhulu. Ngabe nje kuvuma kusenzakala uhulumende akwazi ukuncedisa abantu kakhulu ngendaba yokuthi.
Ukhansila ka-13 uMnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lihlalele evalweni kulandela ukukhuphuka kwenani lalabo abahlaselwe ligciwane le-coronavirus kulesi sabelo.
Hayi, sivele uvalo esesilalo siyaqhuqa silapha. Sibone ngazani vele hayi sesingabafileyo. Sisevalweni olumangalisayo baba sesaba. Abanye sibona nje nqabe kuvuma sibili kuthiwa imizi yasusa. Ngavele sesihle sivaleka ukwenzela ukuthi lokho kuyinto hayi ungasitholi ngoba sisengozini emangalisayo baba.
Uphinde wathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulwisana nokumemetheka kwaleli gciwane emaphandleni asebelanele emngcele yelizwe.
Njalo loba sihlezi singaphonga ukubona umuntu sesikhangelele kokwani ukuthi khona sihle sibone ukuthi ngovela ngaphi okokuthi sesihle saqoqana ukuthi nxa ethe wabonakala umuntu ovela e-South Africa loba bakibo bemfihlile kungangcono simripote thina ekliniki yethu lokuloba ezibhedlela. Okokuthi besicela ngako uyavuma uhulumende ngako ukuthi esibili kuphuma itimu engavele ihlale khona ngapha kithi isimonitele into ezinjalo.
Uhulumende ukhuthaza uzulu ukuba bike lapho ecabangela ukuthi bakhona abachapha ingcwelo ngokungekho emthethweni ukuze benqatshele ukumemetheka kwe-coronavirus. Inani lasebetholakale bele gciwane le-coronavirus eZansi eMandebeleni seliqonge layo kuma-45 iningi labo kwizizalwane zakuleli ezivela kwele South Africa laseBotswana ezikuma-quarantine centers. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.